Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
I-election so senda yabona ukuthi iZek kusavuze ibe lama consultation labanye abantu abe civil society kumbeni ababe security kumbeni, but kusavuze kube le consultation bengaka implement izinto ezinjenge voter registration model.
Uhlangothi olubona ngezokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission lukhuthazwa ukuphuma lendlela zokuphathisa abaphilayo ubugoga lapho beseyavota.
Thina sizophuma lana sizoya eSwaziland, sizoya eBotswana, sinawo ama alumni, sisazoya nabo Cameroon. Yonke into siyenza ukuthi lo msebenzi wethu uchubeke kahle, sibe namacontacts wonke umhlaba jikelele eAfrica.
Uhulumende uthi uhlelo lwesikhwama esiphathisa izifundi esepresidential scholarship soluncede izifundi ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 ezagqiba izifundo zazo zaphumelela. LeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe asemsileni kuluhlu lwamazwe alombuso ongasiwentando kaZulu emazweni awezwekazi leAfrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlangothi olubona ngezokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission lukhuthazwa ukuphuma lendlela zokuphathisa abaphilayo ubugoga lapho bevota. Ngasikhathi sinye uhulumende ukhuthazwa ukunika lolu hlangothi okudingakalayo ukuze lwenelise ukuqhuba umsebenzi ngendlela esuthisayo. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu Mavis Gama eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuphume embikweni olotshwe inhlanganiso ebona ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eye-Election Resource Center ngemva kokuphatheka kukhetho lwama-by-elections emarondela central kunsukwana ezisanda kwedlula. Abe-ERC bathi ukusetshenziswa kwempahla enjenge-braille kukhetho kungaphathisa abaphila lobugoga ukuze zehliswe izehlakalo zabadinga usizo ngesikhathi bevota. Ophethe uhlangothi lokucubungula enhlanganisweni ye-Election Resource Center, umnumzana Colin Chibango, uthi lokhu yikho abakunanzelele ukuthi kuyasilela kukhetho lwemarondera.
I-Election Resource Center yabona ukuthi iZek kusavuze ibe lama consultation labanye abantu abe civil society kumbeni ababe security kumbeni, but kusavuze kube le consultation bengaka implement izinto ezinjenge voter registration model.
Kungumsebenzi wakhe uhulumende ukutholisa iZek konke okudingakalayo ekuqhubeni ukhetho njengalokho uchiwo ngumthetho, kuveza uChibango.
Njalo i-election so center yakubona kufanele ukuthi uhulumende encedise iZek ngemali ukuthi ikwanise ukurana ama-elections lula, ungani ukuthi i-election ihambe kuhle.
Abe-ERC bathi kumqoka ukuba abeZek baqonqosele ukulandelwa kwemithetho yokuziphatha kwamabandla ezombusazwe ukuze zehliswe izehlakalo zokwethuselwa kwabantu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Umphathintambo wezembiko onguye ophethe isikhwama esiphathisa izifundi ese-presidential scholarship, umnumzana Christopher Mushowe, uthi uhlelo lolu soluncede izifundi ezedlula ezizinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu ezagqiba izifundo zazo zaphumelela lokhe lwasungulwayo lolu hlelo. Okunengasikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Umnumzana Mashawucho lokho kusungulwa ikomiti yababa izifundi zeUniversity yeVenda eHarare ngempela nsonto ethi uhlelo losekelo lukamongameli welizwe soluphumela abodokotela, ingcwethi zescience, omanjinela, amagqwetha kunye lengcwethi zeminye emisebenzini ethi isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% sabatshutshise kuleli omantshi lamajaji elizweni avela kulolu hlelo ethi bafisa ukwengenezelela ilani leli ikakhulu kwezomthetho ukuze baqhatshe abantu abazephesisebenza ngobunono obukhulu belobuntu. Umnumzana Takalani Dzaga ophethe ezokukhulumisana lozwele University yeVenda uthi abalobudlelwano obungaphathisa ilizwe kusukela kuzifundi ezintshe.
Ngithi ukuthi abantu abaningi bafuna ukustudisha e-University yeVenda ngobani? E-University yeVenda i-operisha ama-program in various fields okufana no-agriculture, environmental sciences, law, management sciences, mathematical and natural sciences, ne-humanities. So here reason why ama-students abaningi bafuna ukustudisha e-University yeVenda.
Othi lokhu ikusungulwa kwekomiti okwakuqala yabake baba yizifundi zale university zivela kwamanye amazwe.
Maba computer ama studies abo bazoza ba participate in a number of activities ba sebenza khona la eZimbabwe ba impata skills lezi basiphathile from the university yeVenda. So sinethemba ukuthi maba kuyela mova eZimbabwe bazo contribute towards the improvement yase economy ya Zimbabwe.
Umnumzana Levindo okhokhela imihlangano lembuthano enje kule university uthi ujabulo kwamagama ikwanda kwabantu ababuye kule mbuthano ethi okwamanje bakhangelele ukuvula amanye amakomiti anje kwamanye amazwe.
Thina sizophuma lana sizoya eSwaziland, sizoya eBotswana, sina wama ama alumni sisazoya nabo Cameroon. Yonke into siyenza ukuthi lo msebenzi wethu uchubeke kahle, sibe nama contacts wonke umhlaba jikelele eAfrika.
Umnumzana Mshowe uthi lezi zifundi zithi zingaqeda ukufunda zisebenzele uhulumende okweminyaka emithathu njalo zingakhangelelwa ukubuyisela imali ezayinikezwayo. Usole uhulumende womanyano we-GNU ethi wabangela inkinga enkulu kulo msebenzi ngoba owayephethe isikhwama semali kahulumende umnumzana Tendai Biti owayelilunga le-MTCT wancitsha imali yokusekela lolu hlelo, kwagcina kubangela ukuba umongameli Mugabe ezidingele imali ngezinye indlela yokusiza ngayo. Uthi okwamanje sebelisana lokwehlisa kwezikweleti abalazo kuma-university ekhuthaza asebesebenzela ngokwabo ukuba besungule isikhwama sokuphathisa ezinye izifundi ezinje ukuba zithole imfundo lazo. Lezi zifundi zitholakala kumakolishi acheneyo ikakhulu eZansi Afrika ogoqela i-University of Venda le-Fort Hare University. Uzolo kuleli uthi lolu sizo lukhanya luqhutshwa ngendlela elenketabitshabi ikakhulu kukhangelwa ezombusazwe okuyinto ephikwa nguhulumende. Izifundi zikhethwa umongameli Mugabe ngokwakhe ehleli kukomiti elesikhulumeli se-ofisi yakhe umnumzana George Charamba kanye lo Mshowe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
ELeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe asemsileni kuluhlu lwamazwe alombuso ongasiwentando kaZulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Lokho kuphuma embikweni wethulwe inhlanganiso yocwaningo e-Mo Ibrahim owe-African Governance. Lanxa eLeZimbabwe lithuthuke kancane eminyakeni emine edluleyo, libe esikhundleni soneso sokulitshumi lambili emhlubulweni wezwekazi le-Afrika lonyaka. Umgcini sihlalo weMo Ibrahim Foundation enze lenhlolisiso uthi lanqa abensundu bekhanya bejabule embusweni wabensundu lokhe lawo mazwe athola uzibuse kwezenotho balutshwana abathuthukileyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
uZulu useveze imbono etshiyeneyo phezu komthetho ozabamba abafundi abaku-O-Level kuqala ngozibandlela ngomnyaka ozayo ukuthi bayesebenza emankampanini atshiyeneyo bengakadluleli phambili kuzifundo ze-A-Level. Uhulumende uthi bonke abafundi be-O-Level bazamele bayesebenza emankampanini okwenyanga ezinhlanu andibana baye ku-A-Level. Abangaqhubanga izifundo lezi ezaziwa ngesiNgisi ngokuthi i-attachment kabasoze baye kusigaba se-A-Level. Abasola lolu hlelo abagoqela abafundi, abazali lababalisi, umphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo laye othi lolu hlelo abafundi abaze emakolishini kanye lemayunivesithi yibo abamele benze ama-attachment lawa, hachi abantwana abenza i-O-Level. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela abafundi bamakolishi lamayunivesithi izinasu uMnumzana Alistair Funye, yena othi uvumelana lengqondo lomqondo lo kaboni uphumela ngoba kungela mankampani lapho abafundi abangenza khona ama-attachments la.
Mina ngokuqala ngikubona kukuhle, it's a good idea, but first I think it's not at the right time. Ukuthi kwakhona sifike kutejo nesi first we should first the government to first resuscitate the industry ingakakonsidi khonoku oqa. Bebethi ukuthi i-insurance ikhona i-available, because what is needed first is the economy to jelly up before we start thinking ngokuthi kwangona abantwana be-attachment. Ngoba if it is ngawo-attachment, imali yangikhona yokubakhohlisa zayithathanga and ama-industry amaningi avala, which attachment abayenzi.
University siyazi lani kumele liye ku-attachment, ayatholakala yini?
Akwakathesi ama-attachment ahlupha, wafinde ukuthi almost a quarter of ama-students uye-screen they end up defaying kungela ama-attachment abazuza, and lalaba abazuza khona ama-attachment bawathola, but akula ezinama-incentives abawanikayo for example imali ze-transport zokuthi bekwanise ube besuya ezindlini esemsebenzini. So kubuyela bekthu abazali ukuthi bebanike imali zemijova zokuthi be emsebenzini langapha isikole siyabe sifuna futhi i-fees yawo. And iyabe singani sikhwezile ngoba kule nto othiwa khona khona i-attachment fee. So it becomes a problem again to the parents.
Lo ke ngumnumzana Alistair Funye, isiphathamandla senhlanganiso yezifundi izinasu, njalo ufunda eMidlands State University. UNtungamile Nkomo uphinde waxoxa lo mzali umnumzana Difa Dube, yena othi kavumelani lo mbono kahulumende lo.
Mina njengomzali ngibona ingathi lapho kuyinto engazwakaliyo sibili ukuthi isinyathelo esithethwe ngohulumende esingela ntshukuju. Ngibona ingathi zikhona ezinye izinto, njalo zikhona ezinye izinto ngasikhangela ohlelweni lwezemfundo esingabona ukuthi singazenza zenze abantwana babe ngcolo kuleso sibanga sokuthi usungathatha umntwana esasekulelo zinga umthathe umfula ukuthi umenzise lezo zifundo. Kuze ngibona ingathi lelo banga uyabe ngakalilungeli, ngaleso sikhathi uyabe esadinga ukuthi kuqala kuqondiswe izinto zolwazi olujulileyo, hhayi ulwazi lokwenza umsebenzi.
Ukhona amankampani lapho abazaqhuba khona lezi zifundo, Dube, ngokubona kwakho azavela ngaphi? Ngoba abafundi abasemayunivesithi lemakolishini kathesi bavele bayakhala ngokuthi kabala ndawo zokwenzela ama-attachments.
Yikho ngisisho babunkomo ukuthi kuyinto emangalisayo kakhulu nxa usizwa uhulumende wakithi efuna ukuza le ehlongoza into efana layena leyo. Ngoba nxa sithi siyakhangela akula yona ngisho lenkampani eyodwa evulileyo, amankampani lawo amalutshana akhona ayavala wonke, kanti khona ama-attachment aboni ngani ukuthi kuzama ukuletha umthwalo ebantwaneni, umthwalo ovele ukhona uvele usinda uredi kusasekathesi. So lokho abafuna ukuthi bakuphindezele ebantwaneni, ngibona nje kuyukuthi yinto nje ephuma endleleni kakhulu, ayisonto eqondileyo nje kancane. Sikhona isibanga sokuthi abantwana bayenze lokho, njalo bakhona abantwana kathesi esilabo, ihleli labo emakhaya, bafundile baqeda bayenza lawo ma-assessment kodwa baswela izindawo lapho abangahamba bayesebenza khona. Pho labo futhi bayenza lawo ma-assessment bazawusebenza bazawenza kuyiphi inkampani ngoba lokho into nje engaqondanga ngitshela kancane. Kungathi ngumdlalo wabantwana ukudlalisa udaka. Nxa kukuthi abantu befuna ukuguqula imithetho, abaguqule umthetho bekhangele into eyiqiniso kodwa bengaguquli imithetho bezama ukuthi bayenze ingathi sekungathi kungcono but kukade akulaluthi. So abazame ukuthi uhulumende lesi sinqumo asithetheyo ngibone ngathi kudlalwa sibili njalo kwenza into engela ngitsholo hloni.
Lo ke ngumnumzana Tifa Dube, umzali obexoxa ecingweni le Studio 7. Elebotswana lithi libhekane lohlupho lwabezimbabho abangena lezilimo bezothengisa kodwa bengela maphepha abanikeza imvumo yokuthengisa lezimpahla. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eGaborone kweLebotswana.
Oncedisa usibalukhulu obonezwa kulima eBotswana umzana Fidelis Molao thilizwe lakhe kumele livula amehlo ukwenqabela umemetheka kwemikhuhlane ephathelene nezilimo. Uthi lokhu kuza ngemva kokuba beZimbabwe besebenzise kakhulu umncelo weRamakhwebana ukungenisa izilimo ngudlu bezothengisa. Izihambi kumele zithole incwadi eziqondileyo ukungenisa izilimo ezifanele imbhida kanye nezithelo ukuze zihlolwe ukuthi zifanele ukudliwa zingelamkhuhlane. Umlawo ukhale ngokuthi noma bengaze bezame ukuhluza labo abangena emngcelweni weRamakhwebana, ukhona beqa umncile bangene ngezinye indlela ezingekho emthethweni. Ngokunjalo iBotswana izakhulumisana lokugatsha lozokulima eZimbabwe kwenqabela ukumemetheka kwalolu dubo. AbeZimbabwe bona bathi bafuqwa ngumumo wezomnotho oselizweni lapho eliningi eseliphila ngokuthengisa, kusitsho ukuthi inani labathengi liyalincipha abathengisayo besiya besebabaningi.
Sesiphila ngokuthengisa. Wonke umuntu uyathengisa. Imakethe kayisekho. Yikho sezingena kweLebotswana sizama ukuphila ngokuthengisa imbhida ama-vegetables.
Usipho Esihle Sibanda layo vumelana nomamoyo esithi inyathela leli litshengisa amathuba okuziphilisa alokhu encipha eZimbabwe.
Akula option ngoba i-challenge ukuthi uyathengisela ubani. Yikho abantu begcina besimaklama kuzabo beyawaletha ngapha bezama ukuthi athenge.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnumzana Jethro Mpofu uthi kumgceke uthi ineni ngeliphila ukuthengisa okuyisitshengiselo sokuthi umumo womnotho kawubanga kahle elizweni.
Right, abantu abanenge siyabona ukuthi sebechapha kakhulu bezothengisa eBotswana. Kuya umumo wakhona utsho khonokho ukuthi abantu abanenge sebengabazisebenzayo bayathengisa, so imakethi ayisekho. Sebegcina sebe cross abezothengisela ngapha, kuyatshengisela nje ukuthi economy ayimanga kahle.
ELebotswana lona lithi liyamukela ukudla okungena elizweni okunganceda ukuthuthukisa iziphala zalo, kodwa lokhu kumele kwenziwe ngendlela eqondileyo njalo esemthethweni. Amazwe ambalwa agoqela iBotswana kanye leZimbabwe azangena emkhankasweni wokubonisana ngengozi okungenisa izilimo kanye lokudla ngudlu. Inhlanganiso yokubona ezokudla emhlabeni jikelele, eye-Food and Agriculture Organization, FAO, yiyo ephathisa ekuqhutshweni kwalo mkhankaso ngemali engaba amadola eMelika ayinkulungwane ezingamakhulu amathathu, i-300,000. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7, ngisabona kuleBotswana.
Ukuhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje ntambama sixoxa ngohlelo lwabasakhulayo lwe-The Connection. Kuhlelo lweStudio 7 sixoxa lapho sikhangela uhlelo lukahulumende lokuthi abasakhulayo bayasebenzela amankampani okuthiwa khona ngesilungu yi-attachment. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano we-European Union ithi sivumelenele le-Turkey ukusebenzelana ekuhlaliseni kutsha iziphepheli ezibalekela impi emazweni azo omdeni, iningi lazo zivela emazweni awe-Middle East. Iziphathamandla zebutho lakwele-Chad zibika ukuba kulamasotsha alichumi lanye abulewe lamhlanje ekuhlaselweni okwenziwe indawo eduzane lomfula uChad ngamalwecatsha awesimoslem adlulisa amalawulo alwisa kwele Nigeria awe Boko Haram. Uhambo lukamongameli Robert Mugabe lokuya emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngapha kwele Melika kusetshenziswa inkulungwane lenkulungwane zamadola seludale inkulumo. Lanxa ingcwethi zisithi lolu hambo belusemthethweni, imibuzo ekhona ngedalwe yibukhulu bequla lakhe elibalisa umkakhe unkosikazi Grace, iziphathamandla zikahulumende kunye lentathelo zindaba zemisakazo lamaphephandaba kahulumende. Oyingumphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi minyaka yonke ngenyanga kampandula sekuyisikhathi lapho abaseduze lomongameli Mugabe labamsebenzelayo abakhangelela ngabomvu loluhambo besiyazithengela impahla benatha bezijabulela. Kodwa uBiti wayengumphathintambo kuhulumende omanyano uthi udaba ayisilo lohambo lunye lokuya eNew York kodwa ihambo zakhe ezimbalwa esezichaphaze umnotho welizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi abakade bekhaphe umongameli Mugabe baphiwe inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola $12,000 ngamunye yokusebenzisa phakathi kwamalanga amahlanu beseNew York. Kodwa imizamo yokukhuluma lohulumende ngesilinganiso semali le yehlule. Ilunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF umnumzana David Ndlovu uthi akulalutho olubi ngehambo zikamongameli Mugabe ngoba uphinda njalo uyabemele izwekazi le-Africa njengoba ayumgcinisihlalo omanyano we-African Union.
Hayi, but nxa ehamba andiyabe ku-business trips. Now, ukhokhela iZimbabwe, ukhokhela ilokuzeni i-Africa Union. So nxa evumele ukuthatha ama-duties la kumele aperform. Manxa angasaphofema ama-duties la kuyathaka ayenza umsebenzi wakhe. Nalama ama-expenses ama-duties ona la namshiya ukuthi acover ama-organizations ona la abe wa-representa. Abe ngaso ama-expenses ayeZimbabwe. Nxa siyarepresenta i-Africa, onefi uhamba ngemali ze-Africa Union, kahambi ngemali zeZimbabwe.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende omanyano umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi lanxa ugatsha lwakhe lwalumele lube yilo olukhangelane lenhambo zikamongameli Mugabe leziphathamandla zikahulumende wayengavunyelwa ukwabela ihambo lezi imali.
But okuqakathekile lapho ukuthi ngikukhulume masinya ikuthi nxa uMugabe ephumela izweni ukhangelela ukuthi awukhulumi ngomgabe nje ikakhulu kathesi engasaphilanga kuhle ukhuluma ngabantu abaningi ahamba labo ukuthi iframachine yavele igcwele. Iframachine igcwele ngabantu kuphela abepresident's office bona abahamba laye okuthi bona lawo abantu labo bahola amaphedi yenzo nalayo imali enikwa ngelanga ukuthi baphile bengaphandle kwelizwe. And imali yaleyo yinye ecuca isikhomba sikahulumende kakhulu kakhulukazi ukuthi khona ukuswelakala nje kwama-controls athize ukuthi umuntu engabowenza intando yakuthi engenza ama-trips amaningi angingakana ngenyanga kumbe ngomnyaka kungalandlela eyokuthi i-fiscus ingaba la mandla okuthi hayi sokuphezu kwamalawulo kakumisi kwenzakala nje nokuthi kuzobala ukuthi into yalene isehluleka thina ukuthi siyimise ngoba abanye bethu abesebese ofisini yena leyo umongameli labo abesebesidla njengaye.
Umzila Ndlovu uthi udubo olwaba khona ngesikhathi sikahulumende omanyano ikuthi kwasuka kwaba khona abanye abasebencintisana lomongameli Mugabe kuvakatshela amanye amazwe bechaphaza imali yelizwe.
Angisakhumbuli kahle kahle ukuthi imali yezisebenzi ngoba yayisehlukana ukuthi yena njengomongameli uyabe le mali yakhe i-rate yakhe ihlukile kule kaminister, eka-minister ihlukile kule ama-directors. Ama-directors la ihlukile maybe kule bantu be-security. But abantu balawa mhlawumbe babe le mali edlula ama-200 ngelanga, yena mhlawumbe engena ama-several thousands, maybe 5,000 ngelanga. ende kufanele ukuthi intwana engiyikhulumayo ukuthi nxa usengile lo ata lo thokozane bengabe ibuza ukuthi babe ithatha yini imali yale $85,000 ngelanga babe ithatha bethemba ukuthi kuyukuthi imali yale nxabe ngatshela abantu bezimbabwe ukuthi bayisebenzisane ngelanga leyo mali.
Ihambo zikamongameli Mugabe zengezelelwe lumnyaka kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimbili i-African Union leyo manyano wamazwe ngezansi kwezwekazi le-Africa ye-SADC okubangele ukuthi umnyaka uqala ubesethekelele amazwe angamachumi amabili lanhlanu esebenzisa izigidi lezigidi zamadola.
Win we ba silale ma win we ba silale ma win we ba
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngabantwana abendiswa besebencane. Induna zisanda kwenza umhlangano omkhulu ngodaba lolu esigabeni seMathembeleland kulandela ukukhala kukaZulu ngokwendiswa kwabantwana eZimbabwe okuvame kakhulu kulabo abalandela ukholo lwesipostoli. Ukuze sihlaziye lolu daba, ake sizwe induna eMatobo uChief Masuku exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Kuyabe sethombeni umntwana ule-12 years, 12, 13 years. Yikuganga ikushabalala komhlaba kula kanjani. Sina sesazi ukuthi ngikhulu kuthiwa 18 years yakunqona.
So kwakuthwani vele
kudala? Kwakukhathele simanje manje sesikhona ke simanje manje sabo. Ukhala wonke umhlaba uthi siye kupheleni. Kamntwana ukuthi ule-12 years kuthiwa uyendiswa, wendiswa njani. Kudala thine kasizo wamkhulu kuthiwa wawuphuma umntwana. Ondiwe kuyawuthi sekhulile ka akhalele izalukazi udayi usekhulile. Kwakunjalo ekadeni nathi sizogugubisiya uba wamkhulu. Uyangizwisisa kuhle.
Ngiyakuzwisisa sibili nduna. Pho ke kwagcina ngani konoko?
Kwanjani?
Waphetha ngani konoko ke nduna?
Amathiwa kuvala dayi abantu abamnyama bungongulu lingaze lakwenza ukuthi abantwana abancane abalama-13 years baphuma indoda. Babephiwa kodwa wayekhanyelwa izalukazi ukuthi sekhulile ngesele-18 years singamtata. Kwakunjalo ekadeni kubo khokho khonyala kodwa sokungena amakhiwa bakupitsha abalungu nokuyana ngoba kuyibuphukuphuku lokwami ukuthi umntwana athiwe indoda.
Sizokuthiwa ke kule nduna ekade sikhuluma ngakho ubona zani induna zingenzani ukwenza ukuthi konokho kuvalwe?
Mina esigabeni samavumelani lakho amvumelani lakho kungcolile into engcolile leyo ukuthi umntwana ule-13 years athathwe. Kuyafana nokonokho okuthi umntwana ongikhazani uyathathwa oyinkazana umfana latata umfana kuyafana nakuloko sakwalayo lakho kuloko kukonapho futhi yona leyo ndlela izinto ezingekho emthethweni lizo ngiyanjengamamvumelani lakho esigabeni sami.
Pho ungakuvala njani nduna khonapho-ke nxa kungenzakala ungakubamba njani konokho?
Ngingakubamba njani kufana nkho izintuna zali zingaze zavumelana lakho kuyaze zavumelana lakho izinto ezigabeni babe kungcola kungcola umntu umntwana lolelokho usethombelini ule-13 years. Yikho lokho abantu kade sebebamba abantwana abalama-10 years kuyini konokho? Into engcolileyo endawo nto isikhothane nobugaba ukhona esigabeni sam umfana wabamba umntwana ole-13 years.
Ye kodwa siyabona ukuthi kula ezinye inkonzo kumbe ngithi amabandla enkonzo ikakhulu esipostoli lawa ngazane bayakwenza kakhulu khonapho-ke ematopo kume njani?
Hayi singapha asivumelani lakho angazi kwezinye isigaba mbe angavumelani lakho.
Alo leyo ke induna eMatobo uChief Masuku obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu. Isikhathi savume ube siqhubeke sisonke kodwa singeke hlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Uhlangotho olubonayo ezokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission lukhuthazwa ukuphuma le ndlela zokuphathisa abaphila lobugoga lapho besiyavota. Uhulumende uthi uhlelo lwesikhwama esiphathisa izifundi esepresidential scholarship soluncede izifundi ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 ezadiba izifundo zazo zaphumelela. leZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe asemsileni kuluhlu lwamazwe alombuso ongasi wentando kaZulu emazweni awezwekazi leAfrika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa. Igama lami nguChris Gande, silithiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.